Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ingapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo isezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumula south kodwa hathi iphumula south yonke
Amanye amalokitshi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi. Abasekeli bakaJacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkandla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,357 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1,808. Asebebanjela umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,221. Abahlatshe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,537 kuthi abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3,985. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 782,698. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262. Olwela amalungelo oluntu othi uJohne Fole esibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Decent Bajila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobunengi.
Kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyeni hlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yecorona. Besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe, kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthiwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work, sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work, savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe. Yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe wonke umphakathi ezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumeni ukuthi abantu bengahlatshwa khona. Kuvike liphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe. Thina ke besesempilo fike kuseni sibili u8 engakachayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe 200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lati khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u2 sabona ukuthi njengokuba sesikukefew sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu kwathi sokusiya chaya ke u2 sasuka sabuyele emakhaya.
Lisuka lapha lizakuya ngapi labangane bakho ukuze lithole lomjovo?
Silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi. Sisazobhoda njalo ke sizame e-UPH, sizame futhi lasengutsheni. Kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela, kodwa abantu bayayandela. Uhulumende ubengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona okuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers. Ijackson Lake ibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithe emakliniki asemphakathini. Ike yaba khona eklinika eluveve, eklinika ePhelandaba, eklinika eNkulumane lendaweni ezijiyejiyeneyo. Aluba uhulumende uyavisela kube njalo, isichobexobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala.
Umnumzana Disen Pajila ulwela amalungelo kaZulu. Uhulumende yena uthi yeza imijovo eminenge ayithenge kwele China, njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempelasonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi, ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South, kodwa hathi iPhumla South yonke. Siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi, njalo amanye amanzi kuthiwa ayabuya abuya nyamalale. Njalo silazo ezindawo ezinyabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlupho olufana nayo oQueen's Park, kube lohlupho olufana nayo. Besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba yahlale sibulizwe suku engekho. So ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka usiba yilesi abantu bengelamanzi.
Siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili, kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili. Kungakubangelwa yini lokho?
Well, izizathu zingabe ziningi, kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulama base pipe. Ama base pipe akhanya ayandile kakhulu, asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini, but engxenye ukuthi ama pipes akhona asemadala. So kungaba le base pipe kubangela uhlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho. Sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokutshayile phose ngoluye uhlupho oluba khona. Kodwa olunye oluya siluzwe likhulunywa ngalo kuyena lunxaka wesikhathi kungahamba amagets kuzigabazene ezilapho kufanele kubontshe khona amazi kuba lolu hlupho. Kodwa ke olunye uhlupho esiyiphumula South asilaqinisa ukuthi kanti kungani, ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside ingxenye sokudinga noma injinela becouncil ababoni kanti into le bengayilungisa njani, ngoba iphumula South ulenda izihluphayo okuthi lanxa amanzi ekhona abuya nyamalala. And uthole ukuthi uhamba noma wanani ungathole ukuthi ubone kulezi zinto ezilamanzi uchaphe nje khona apha engxenye izitrit ezimbili ezidathu uzwalezo kulezi zinto ezingazibela amanzi. So ke uhlupho lwakhona ngabona ngokubona kwethu lethingi ukuthi engcenye kulungiswa amapipe akhona ukuze tahambelane kuhle ukuthi xa inika amanzi anganika abanye ancitha abanye. So ngokunye engcenye ngayobala khona kufanele i-council lama engineers babone ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini.
Njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe COVID-19 ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na?
Isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi esobhubhane lwe COVID-19. Njoba ezinye iziqondiso izilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization, le Ministry of Education, the Ministry of Health, ikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla, kube le hygiene ephakemeyo, abantu bahlale behlanzekile, izindawo zihlanzekile, lawo behlanzekile yabimzimba. Kodwa ke nxa sokusiba lohlupho lwamanzi lolu, abantu bengasathola amanzi, kungathi kule ngozi enkulu yokuthi ingxenye sokungenza phoselwe umkhuhlane unganqandeki kuhle, uqhubeke umemetheka nje okungathi nje kulezi suku uhle ubhedu. Kodwa singasakhulumphela ngobhubhane, ziningi izifo ezilengozi ngakungela amanzi, okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko esithi uphezu kwalo lolu daba. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe eNkandla. Umsakazo we-SABC ubika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. Uzuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court. Yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxele ucubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlulileyo nje leminyaka le edlulileyo vele indlela uZuma akade iphithwe ngayo bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu. Lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona, and futhi sibonile kumaviki adluleyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe kuselaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela, akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona esesenze singathi ngesilungu is to disband them. Uyabona ukuthi khonokuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophe lukhona lulempande lugxilile kakhulu. So akumangaliso kwenzakalayo, yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana Nkomo.
So kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela, ubona kungaba lodlame yini?
Into le evele siba nje ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu singathi ngesilungu kuba careless. Eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le, kungenzeka sibe ukuthi into le ihlulu izilizwe zase South Africa kakhulu, ngoba vele lona izilizwe zase South Africa lilokheli lemthonselanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani. Kweso kubuya abantu abamnyama abaningi aseqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela. Ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele, uZulu onsundu jikelele. Khona kuyana i-ANC kuyayidivida, kuyalidivida futhi lelizwe. Kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa. Isimo esikhona sikhomba udlakela. Sethembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela, njalo lokuthi singathi ngesilungu ama-leaders wonke nje azathi they find each other and they come back to their senses. Nxa bengakwenzanga khonoko kungenzeka sithi kube lodlakela. Asithi uZuma angene ejele, angimboni lalapho esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala, angiboni kusenzeka lokho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umanyano we-African Union wethule umbiko izolo usola udlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapholisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamachumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati ngokubika kwe-AFP. Ele South Africa lele Bilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi igama lepolisa eligcotshwe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebikuKami Road ngoConstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe umnumzana Kenan Machato lospetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngama Polisa ngo-2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma-Studio 7, salibonani nonke enibasakaza e-Studio 7. Ngithi inkosi mayibe nani, ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona ungwenya ngapha emasouth ekezi eward 5 kobhewula ngaphasi kukakhansel omadala boyindebele. Ngithi hhayi, mina ngiyaphila. Into engikhala ngayo nje bantu bakithi, sikhala ngokuthi izithupha ziyazihlupha, la mabhedi asihlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye la mabhedi. Amadedi angazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalagwe amadeda akhona atholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi sinjengezizalwane lakhonapho eZimbabwe sikwazi ukuthi siphile phele emakhaya sile mfanelo zethu. Njalo ake mbonge okunye lapha, ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo labo kuthiwa yimjibha. Hhayi, senzile lapho kubhaliswa khona lapha ekliniki yakobhewula mhlaka-23. Hhayi, ngiyabonga nedi nami zake ngithole isinkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hhayi, ngiyabonga ma-Studio 7 umsebenzi olwenzayo, ngiyabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Studio 7 njani basakazi nabalaleli. Hhayi, kunento ecakayo lapha. Abantu bakithi kanti kutheni bantu bakithi singavuki? Asivukeni bantu bakithi, sivukeni, sibambaneni, sibe imbumba, sibe munye, sikhulumeni ngezwe eliyi-1. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu beMpumalanga. Kuyophelelaphi lokhu esikhala ngabantu baseMpumalanga ukuthi iyamashona lokhu? Sizokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Yini inkinga yenza ukuthi abantu bangasukumi? Sizohlala sikhala ngento eyi-1. Kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo ezifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kusekuhlula kuphi ukuthi abantu basukume, bame, bayekukhala, bayekukomplaina? Kudala sakomplaina. Siyabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nangu okuthiwa ngo-Obed Code, ugodi uzikhulumela uzela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthunyiweyo. So wena uzothi ngubani ozothi hayi kuzolunga? Kuyabonisa ukuthi akulanto elungayo ngemva kweminyaka eyi-40.
Salibona ni Studio 7 namuhle ngiyalibingelela lonke nje basakazi baka Studio 7 okukhona lapha ngilombuzo ukuthi kanti kungani umonzo rena ebangisana esiba against sonke isikhathi the NDC Alliance kutsangirai kazange waba umuntu olegama ekuthiwa NDC Alliance kwaba yi-MDCT bakontesta beku-MDCT okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje okusalayo thina umuntu esimfunayo siyamazi yena siyambona ukuthi umthengisi nje ozama ukuthi esithengise ngiyabonga ngingabi mude upeter eplumtree esigabeni sempandeni ngiyabonga
njani nonke basakazi be-Studio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uTunyamile Inkomo no-Dr. Sigande wonke nje abase-Studio 7 ngithanda ukulibingelela basakazi elisinike sinikeza indaba ezimnandi ngithanda ukubingelela sonke isizwe sakithi sakomthwakazi abantu bakithi basembakomthwakazi bavule kamehlo bakithi abachiyane lezi zinto zasempumalanga abachiyane lezi zinto zasesishoneni njengamanje babhizi ngamaphathi esishoneni bayekele ukuchaza umqondiso obalwela ebusuku lemini njengamanje igugurawundi yabachaya abaqeda Mandebele linjani elingezwayo bonke abantwana babalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo South Africa abanye bakubo Botswana bathi alikubone njengamanje amashana asethethe umhlaba wena bantu basemathebeni livulekane amehlo Mandebele njengamanje libhizi ngochamisa uchamisa into one phela uchamisa into eyi-one lo mnangakho akekho umntwana wakwalwa loyise Mandebele vulekani ingqondo Mandebele ngiyabonga igama langibheka impilo nyali
Angibingelele kunguli ye-Studio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zase-Studio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izano lapha nasikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asisakhethile ozakhipha nje igameli dizani kuphawa ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa aphikisayo lawo engabi ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhishwa umgabe bancedisa umnangagwa baselebrate lo mnangagwa ukukhiphela umgabe ngingakhumbula kulamaqembu thile ayihamba phambili impela eselebrate ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi liphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje yindoda yayilobuhlakani obabuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so engizathi mina umbono wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangana amanyane ukuze abe yimbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa uma besahamba one by one ngibona ngani bakusaselokudlala mpela ngamandla kusafana lo muntu otshaya indlovu ngempama ngiyasithanda isikhalanga esithi sona le charity healer kwalichanyala chahlala umhangu kugijika nginamubibi isikhalanga sangakithi leso ongangukuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiyeke ukuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutswangirayi yazama kakhulu ongangukuthi kwakufanele iwine ngalezo nsuku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engangukuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hayi abakaqalisa kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngu-grade 1 versus form 6 so ungangukuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyikinye izano ngoba uma esasengamaqembu fanisa lokutshaya indlovu ngempama ngibonge kakhulu mule Studio 7 ngiziphosa intambo ngingumathiya emachinge eplumtree ngithi laphana kumtshana wami uLighton Moyo mfana unjani lapho umtshana lo mfana wakho uSpo laphana labo bukhosi labo gcino labo Spo ngithi bafana bami thandani Studio 7 ukuze lezi news ezilohlosi angibonge
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0208 singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Burkina Faso, umnumzana Roche Kabore, usexotshe umphathi ntambo wezomvikela umsebenzi wazifaka yena kuleso sikhundla lanxa nje engumongameli. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabanzi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump, e-Trump Organization kanye lomgcini-ncebo wayo, umnumzana Allen Weisselberg betheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Le nhlanganiso kanye lo-Weisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethu le umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmo yo.
Ukuphula umthetho ikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma kula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e-United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona. Ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO wecompany kaTrump or whether ba zama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelithoniswa. Ngiyayizwa indaba abayitshoyo esayidini kaTrump ukuthi yi-witch hunt, ngoba esikhathini esiningi indaba esifana nalezi ziya ku-civil court, azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abathutshisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho. Sibona ukuthi udaba lolu luphetha kuphi. Ma ukuthi uWeisselberg le company kaTrump bebesenza i-tax fraud, kuzocaca and then wonke umuntu, wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo yinto abayenzileyo leyo, noma nje njengoba esho uTrump ukuthi i-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba ngezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho, and ma ukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela, kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kulecala noma kulacala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala, indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe, even ukubhadala izikwelede, siyazi ukuthi umuntu obesebenzisa abantu then angasafuni ukubhadala atshintshe intengo le ebifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali, then agcine ngumuntu osesiya emacourt. Kula ma-court case amaningi kakhulu e-New York ngodaba lukaTrump ekubeni utreat-a abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi, engababhadali. So udaba lolu, yes, obviously ngoba uTrump ubengumongameli before, obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi, but ukusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 ngecoronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokitshi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isibhamu emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.